indaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazi omuhle, siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngomvulo mhlaka 10 Nhlangula 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abehluleka ukuhlawula idola leMelika ezindlini zabanikazi ukugoqela amapholisa sebexotshwa ezindlini eVictoria Falls.
The protection and conservation of wetlands with their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezingamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukutshabalala kwemifula yethu.
UZulu ukhuthazwa ukuthi alondolozi amaxhaphozi kweZimbabwe. UZulu njalo wethula okutshiyeneyo ngokwenzakala eZimbabwe. Lingakhuthwa umculo kaBlessing Ngonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abantu abahlala ezindlini zabanikazi emalokitshini eVictoria Falls ukugoqela amapholisa sebesesihluleka ukubhadala imali efunakalayo ngenyanga. Abanikazi bezindlu bafuna ukuthi kuhlawulwe ngedola leMelika loba nje izisebenzi zonke zihola ama-RTGS dollars. Bathi imali ye-RTGS ayiselancedo ngoba isigugudeke okumangalisayo njalo kayisasebenziseki. Lokhu sokwenze ukuthi abanikazi bezindlu baqothe abehluleka ukuhlawula imali ngedola leMelika. Umnumzana Godfrey Dube omele iWange West edala lePhalamende uthi bathole nzima abantu abahlala ezindlini zabanikazi.
Iqiniso angingeze ngakufakaza kahle kahle ukuthi kuliqiniso kumbe ngamanga, kodwa kukhona ukuthi uhlupho lukhona. Lami ngiyazithola ihlupho ezinjalo. Abantu bangifonela ukuthi umuntu bengitshela ukuthi hayi ezindlini lapha sithathwa ngama US $2 MP njengomuntu osikhokhele siyenze kanjani, kodwa ngibe sisentholanisa ukuthi kuluhlupho luhlupho lusemuntwini wonke elizweni. Kungaba nzima njengo MP ukuthi ngitshele umnikazi wendlu ukuthi hayi lokhu okwenzayo kuhle kumbe kubi. Okukhona ukuthi abantu ba hola ngemali yenale esithi ngama-RTGS, kodwa nxa abanikazi bezindlu sebecharge ngama US dollar, let me say umuntu uhola 400 RTGS ungakukhangela nge-black market rate ekhona, it means umuntu lwana usethola imali less than 40 US. Now lumnikazi wendlu nxa esefuna i-rent ye-60 US, it means akusaphileki. Ngiyakwazi obala ukuthi amapholisa lawo arentile ezindlini angabanye abantu abangaphansi kohlupho lolo, just like any other sisebenzi esikahulumende esikhona elizweni.
Singathi abanikazi bezindlu babhadalisa malini nxa sikhangele irenti?
Ngingazi, abantu behlukana ama-rooms 50 US to 200 US, which means umuntu olodja ama-rooms amabili, ngithi umuntu olemuyi ingxenye kungenzakala abe esebhadala ama-120 to 200 US, depending on the site yendawo le size yendlu yakhona. So ngokuthi yizo ivele izimali ekade zichajwa kungakawi ivalue yemali leyi esisebenzisa abantu, kusese i-one is to one izwile imali ekade ivele zichajwa. So kwesinkathi kunzima ukuthi umnikazi wendlu ayeshe ngemalini yeneyo. Ngibuhlungu sibili ngimi kanye labantu abangamaloja abasebuhlungwini, ngiyakwazi ukuthi kunjani. But ngenxa yesimo semumo olizwe njengomuntu okhokhele ngakwenalindawo, lami sengimaphasaphasa angisakwazi ukuthi ngibambe ngaphi ngishiye ngaphi.
Pho idola balibamba ngaphi, balithola njani njengoba abantu behola ngama-RTGS kumamabhondi?
Kunzima, yikho lapho okule ndaba khona. Siyakwazi ukuthi ezinsebenzi eVictoria Falls zisebenza ngemahoteleni, ezinye zikuma-tourism companies ayehlukeneyo. But now kudala abantu babethola lokho okuthiwe ngamathiphu, but now you cannot rely impilo yomuntu phezwe tip and yena esikwaziyo thina okubalwa kutsemthethweni ukuthi baholiswa iRTGS but now abanini mozi nxa sebefuna ama rent US dollar lamanye ama institute lamanye ama shop nxa esefuna ama US dollar it's not easy for anyone to take RTGS ahambe bank eVictoria Falls afika ati nitsengvelana akasoza ithole so now which means abantu akusaphileki at the end of shit uzizo sokuthwa sokulama squatter team ema kangeni
umnumzana Godfrey Dube umele iwange West edale leParliament ubekhuluma le studio 7 eseHarare kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenhlala kahle kaZulu. UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi ngesikhathi kulabantu abaningi elizweni ababhekene lokusilela kwamanzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe yinkokheli yakweleZimbabwe lengcwethi ezibona ngezemvelo. Omunye wabakhuthaze ukuthi kulondolozwe amaxhaphozi ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethule lokhu ngolwesithathu kunanzwa usuku lweWorld Environment Day.
The protection and conservation of wetlands for their ecological importance is paramount.
Masingakhuthazi ukuhlaliswa kwabantu endaweni ezinamaxhaphozi ngoba lokhu sokubangela ukutshabalala kwemifula yethu nesimo esihle esitholakala kulezo ndawo njalo kuphazamisa le nyamazana.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi enza umsebenzi omkhulu ukuhlambulula amanzi kungela nhlawulo okusiza ekwehliseni imali esetshenziswa ukuthenga imithi yokucenga amanzi emadolobheni. Lo msakazo ukhulumisane lezakhamizi zeBudiriro kuward 43 eHarare zona esezile minyaka embalwa zingawatholi lawo manzi seziphila ngageleza evelela kwelinye ixhaphozi lapho osekulomuntu osefuna ukwakha indlu. Osakhulayo uMike Zikomborero Madimutse uthi sokwachabalala amaxhaphozi kuleyo ndawo ngenxa yokwenziwa nguZulu. Uthi kuyadanisa ukuthi sokulomuntu osefuna ukufaka isakhiwo kwelinye ixhaphozi elilamanzi ahlambulukileyo.
Into eyenzakala khona lana ayimphathi kahle ngoba lamanzi ayisewathola kule drain leyo yiwo asizayo khona lapho kulezindlu lezi ngoba akunamanzi kulezindlu lezi. Kusho ukuthi lamanzi siwathatha khona lana siyawasha ngawo siflasha ngawo ama-toilets. Kusho ukuthi manje abangakha labantu angiboni ukuthi sizophila kahle khona la.
Umnumzana George Gangata isakhamuzi emzini weBudiriro 5A ngaphansi kuka ward 43 laye ukhathazekile ngokwenzakalayo.
Lapha sesibona abantu abavela abangahlali lapha eBudiriro bebuya ukuzokwakha lapha emaxhaphozini ethu lapha asazi ukuthi badingani kuba thina sazi ukuthi amaxhaphozi afanele agcinwe kuhle.
Ugangata uthi kuyamangalisa ukuthi ophethe isikhundla sika-district officer emzini weBudiriro wabatshela ukuba kazi lutho ngokwenzakalayo ngemva kokuba bemangale udaba lolu kuye.
Ngokwazi kwethu isimenti bangavele befake isimenti lapho ixhaphozi lethu lonke leli liyawoma.
Unkosikazi Julia Pirini eyinye ingcwethi kwezokulondolozwa kwemvelo engumqondisi enhlanganisweni ye-Bird Life Zimbabwe uthi aqakathekile kakhulu amaxhaphozi.
Developing on wetlands is very damaging. The development that is taking place in
ukuqhuba imisebenzi yokwakha endaweni ezingamaxhaphozi kuletha umonakalo omkhulu. Osekusenzakala endaweni ezehlukeneyo eButiriro 5 kuletha umonakalo owesabekayo ngoba kuphazamisa ukugeleza kwamanzi hatshi eButiriro 5 kuphela kodwa edolobheni lonke leHarare.
Ukhuthaza umanisipala unkosikazi Pirini ukuba baboqakathekisa ukulondolozwa kwamaxhaphozi asaseleyo elizweni.
So we are already in a water crisis. It is illogical to continue development on wetlands.
Sesivele sesibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukube lokhe siqhubeka sisakha kulamaxhaphozi akusizi ngalutho.
Umnumzana Norman Makondo, ukhansila ka-Ward 43 emzini weBudiriro uthi kazi lutho ngokwenzakala emaxhaphozini la.
The issue yokuthi nzimbo iwetland or not a wetland is sustained technical staff.
Sikhathi sonke nxa sithwalisa abantu umhlaba, labo bantu bakamansipala yibo abayabe betshilo ukuba kufanele ukuqhuba umsebenzi wokwakha. Labo bantu yibo abalamandla ukutsho ukuthi lixhaphozi yini loba hatshi.
Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba utshelela umsakazi ukuba kumgqoka ukuwalondoloza lawo maxhaphozi.
And make sure that as the most senior office in council, we deal with the matter as a matter of urgency.
Kumele sibone ukuba luyalungiswa ngesiphangisiphangi lolu daba, silungisise luphele lolu daba kube kanye.
Ingcwethi zithi amaxhaphozi la asiza ekulondolozeni imvelo lesimo somkhathi okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Nanku-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Ibandla lezanu-PF lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuyehluleka ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Isikhulumeli sebandla lezanu-PF uMnumzana Simon Khayamoyo uthi kulabantu abaningi ababotshwayo kodwa kukhanya bebalutshwani abavalelwa entilongweni ngokungethembeki. Lokhu kubikwa liphephandaba leThe Standard. UNkosazana Usula Mula, isithunywa senhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele obona ngenhlalakahle kaZulu, ukwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona umonakalo owadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Idai ekuqaleni komnyaka. Kuza kwethelela njalo kwele Malawi leMozambique owabhubha khona abantu abaningi kuze kune izulu leli. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. Iphephandaba leNews Day libika ukuthi isivuno sengqoloyi silakho ukwehla kakhulu lonyaka ngenxa yokuswelakala komlilo kagetsi. Le yiStudio 7 lisizwa sisakaza ngapha Voice of America seWashington. Soke isikhathi senu kwamanje sicela lisithumezele elifisa ukuthi lisitshele khona. Ngena kuWhatsApp ufithizele lapho okuthathwa khona amazwi kwesosithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salibonani bantu basakazi bomsakazi weStudio 7 khona ngapha eAmerica. Siyabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona, belisethulela wona ukuthi sizwe izindaba ngokugcweleyo, ngokucacileyo. Siyabonga kakhulu kini babunkomo, labo Chris Gande, labo Dube khonapho, bonke nje abasakazi bomsakazi weStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiphathele izindaba ngokugcweleyo. Mina owami umbono nje yilo ukuthi hayi okwenzakala kithi lapha kunzima elizweni. Sathi nxa sizavota ngo-2018 sathenjiswa imisebenzi engu-3 million ngubaba osesikhundleni ophethe isikhundla manje. Kodwa kuze kube lamhlokho kakula lo wodwa esiwuzwayo noma esizwa kuthiwa hayi laphana sokudojwa-dojwa abantu. Okutsho ukuthi sokuyahlala kuyinhlala yenza vele njalo nje zikhathi zonke. Ngoba kukaze singayilungiselela ukuvota singathenjiswa izithembiso. Kodwa kakuphutshi lutho. Kade sikubonayo kuphela ukuhlukunyezwa kwabantu, ukutshaywa kwabantu lokubotshwa kwabantu. Okuqakathekileyo kuyikho uhulumende kumele asenzele khona kasikuthole. Kakhulu sikhangelele ukubana ngawe silungisela ukuhlupha elizweni, sithole imisebenzi, sithole lathi kuzincedisa njengabantu beZimbabwe. Kodwa siyabona zokugijinyela ukubotshwa lokutshaywa kwabantu nje, nokubotshelwa ukukhuluma iqiniso. kuyinto enzima kakhulu ke lenza kalezweni lakithi. Bakithi bese ngikhohliwe ukuthi nizisho igama, hayi mina igama lami ngingulove mochuma ekhezi. Ngiyabonga.
Yazi indaba ngizondi nginyanya indaba yezanu-PF. Andasenda uthisha lo kuthiwa ngumkhulu wamathisha osuke wathunjwa phindla zakhe. Mabe awuthi ebantwini, hhayi bona bayazi nithi lo muntu lo ama-injuries uzile mazulu. Umuntu ophilayo ocabangayo ongathakathi enqondweni yakhe angacabanga ukuthi umuntu angasuka ahambe ezindimaza kabuhlungu aze adakhe acatsha abantu abakhe bamfuna. Banamahlonami ngoba vele yisiko labo. It's their culture. SANU-PF, it's their culture.
Lapha bakithi kunzima. Nangu-Isibanda, hayi sesithwele nzima. Umbuso kamnankakhe usehlulekile. Mthuli nomnankakhe hayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi zaphila siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga.
Sayonani abasibambela umsebenzi wethu we-Studio 7. Ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Ngithi inkosi kayibe lami ilikhokhelele ngomsebenzi wenu omkhulu kangaka esisenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu. Ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya vele ngazanga lokukalibuse ngitsho bakithi. Heyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithi lala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba. Siyabonga.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi lawe-ke usithumezele umlayezelo wakho ku-WhatsApp number ethi 011-202-465-0318. Sike sikhangele ezwa kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Sudan izolo ntambama afuthe ngentuthu ehitshayo abantu abatshengisela emigwaqweni besithi bafuna kube lohulumende kaZulu hathi owebutho. Sokubotshwe abantu abalikhulu lanhlanu kwele Kazakhstan abakhonona ngokhetho olusanda kwenziwa okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo. URafael Nadal izolo unqobe uDominic Thiem owakwele Austria emdlalweni weFrench Open. UNadal uselezicoco ezilijumi lambili zomncintiswano weFrench Open. Uhlelo lapho esikhuluma khona labantu abajiyeneyo namhla sicoca lonkosazana Andile Mpofu owake waba nguMiss Zimbabwe USA. Wesembukisweni walo nyaka oweZim Expo eChicago lapho belolonga khona abancintise kumncintiswano weMiss Zimbabwe USA.
Ngo 2016 sasise California, kapo la mi enga wina khona u Miss Zimbabwe USA 2016.
Aha. Yes. Kusukela ngaleso sikhathi siwenzani?
Sela ngaleso sikhathi sengaba involved ma projects atshiyeneyo, ngaba ngahamba from there nga computer ku Miss Africa Washington State again 2016. And so ngarena, I had two crowns after that. Ngarena is Miss Zimbabwe USA 2016, ngaphinda ngarena njongo Miss Africa Washington State 2016. Suka lapho ngahamba ngaziza i-talk le minqalisi ye-business kwama kuncane okuthiwa yi-Ilothando Creations, esiyenza ku-Ilothando ngama-beads, i-jewelry, ama-necklace awekhaya, kucecisa abomama lamadoda. And after that, I left the lesikolo, khathi silamse ngizibonela.
So, wenzani vele khathi?
So, khathi singisebenza as a privacy and security consultant ngale eWashington.
kuyasebenzeka kodwa
hayi kungcono kuyancediseka
ye ngibona uncedisa futhi la mantombazane lawa ubancedisana ubatshengisani ngoba
yes so lami njengoba ngingumuntu amoke wakhompyutha laye wawina kuhle so lawo khathesi sengincedisa lapho ukuthi labo nxa bekuhamba phambili laphana estage bezizwe ngani labo sebelungiselele kwa bafika bafika endaweni lapha abazizothi labo sengani bangaba ngumuntu ongathatha ebhekisa lapha la engagcinela khona kade siphunga ubonisana futhi sigoza kuzime kanjani bazahamba njani you know everything that has got to do with the show kade mbatshengisa khona namhlanje
kodwa bakhanya manjani
mnali angikhole ukuthi vele mina vele ngingafika lapha abakhona
kuyafiwa
kuyafiwa
so-ke akuvalisa abantu bala
hayi lisale kuhle
Unkosazana Andile Mpofu wake waba nguMiss Zimbabwe USA. Sixoxela eChicago. Kuhlandla lapho sikhangela khona okwenzakala kwele Melika sixoxa lowesifazana odabuka kwele Zimbabwe ohlala eIndiana.
Ngivelele eIndianapolis eIndiana.
Yeah,
ifike lapha elizweni lase United States of America ngoJuly ka 2010. Ngilethe umdlali wami ubaba uKenan Webb. Ngase ngihlala ke ku State of Indiana kwaze kwaba namuhle. Ngizele ngomuntu lemkhulu labantwana ngingumuntu lami ozidadarikela ukuthi ingxenye impilo ingaba ngcono ngokuhlala enza kwenza ngoba.
Yes, ngathi wenza.
Kwakatesti baba angilanto ecacaca kakhulu. Engiyenzayo ngaphandle kotatari kakhulu okwenziwa umuntu ongiyasebenza ngumama ngumzali ngumntwana ngisibling I have all my siblings here and my both parents live here so ngumuntu oxhaswe ifamily yami ikakhulu abahlala khona so whatever I'm going through they go through it with me
singathi ukuhlala lapha kanjani
apha uright futhi ikakhulu nxa ngumasebenza nzima mina ngumasebenza nzima ibizo lami ngisebenza kugadalala ngiyathwala izimota ngiyasebenza izalukazi zena angenza yonke into mina ijack of all trades
50-50
angila nto engayenziyo okungahlela yikufulela kuphela indlu kodwa okunye lokhu angiyayenza akula nto engayenziyo futhi so angicaci kuhle ukuthi ngenzani ngoba ngenza yonke into ngiyayenza ngumadikirika imuli yami ngiyafida abantu abamnyondla abazali bami bakhona bancedisa all my siblings ya
ubaba wenza
ubaba wami usebenza eMarriott Hotels I think for about 15 years esebenza khonapho ukuba kuyona le hotel amkhonapha ngoba ubaba ungumuntu ongitholisa ukuthi ngikwazi ukuthi ngihlale khonapha with almost nothing
uzokubuya kubaba wezingane zabo
ubaba wezingane zami uselizweni lase-Africa yeah ukhona ngale Africa mina labantwana abafana bangu-2 omunye le 10 years ezokuzala 12 years sorry ezokuzala sezu grade 6 egwerwe eZimbabwe omunye omncane ule 3 years ngihlala la khona
so yakuhamba uyabona ubaba
phezulu ngihamba mnyaka yonke mphenduka baba
kodwa kunjani nxa baba bekhatshana
hayi amanga mabe emtino othi baba ukhatshana kuyahlupa ngabe ngikukhulumela nje khonoko ukuthi lami ngincedisane nabaningi ngathi kodwa iqiniso bhuti ukuthi as long as you know who you are awunidi omunye umuntu ukuthi akuphilise aziphilisa wona wena
ya
ya
so ngase sikhangela-ke impilo iyalapha ukuthi usiyaphambilini ubona ngazani uzaqina usenzani ngoba amathuba akhanya
lapha ngaye ngazamuka esikolo bhuti ngaphinda ngayekela amathuba amaningi kakhulu kodwa-ke mina somuntu okhangelela ukuhlala lapha isikhathi eside kusiyangamisa okumade ngabe ngabuyela ekhaya kodwa kangingakwanisi ukubuyela ngoba kusaningenza kulungisa ba kodwa kwakade hayi ngikhonapha lami ngitatarika labaningi ngikhonapha ye
hayi sibongele kakhulu ntombi
sibongele baba
unkosikazi Esther Gwebo udabuka kwele Zimbabwe sixoxela eChicago Sokusikhathi sezomculo lapho sixoxa khona lo Blessing Sinqonkomo osehlala kwele Austria.
Ngizizo Blessing Sinqonkomo ndabuka eMatopo. So ndabuka eMatopo ngathenda primary school eMatopo primary and then ikho lapha ngiyaqalisa khona ukucula ucula e school choir and then I attend a secondary Kobulawayo, a local secondary school. Lapho ke la kungacula mbijana asaqeda isikolo ngo 1993-94 ngasentshona iqembu okuthiwa insingizi emnyama ekuyilo enokwendlalo athetha sashintsha ukuthi emnyama sekuyiinsingizi. So music yamiqale lapho ukuhlabela nge-professional. So in 1994, I toured around Zimbabwe, and then in 1995, I started to tour internationally. So I toured Austria, Slovenia, Denmark. I recorded the best album I ever toured with Sugar Date. So in my career, I was able to tour with Zimbabwe. After that, I was able to Zimbabwe. I toured with Japan and Zimbabwe. And then after that, this is where I put back to Amazon. Tour on 1996, touring Europe, Italy, and Denmark again. I was able to put the music in the last. Wenza ukuthi uhlale ukhona umculo okhona ngenxa sezadlala nemhlabeni but abantu bebekwazi ukuthi sicula ngani. Sakwenza ke lokhu for 3 years. After that sarekoda enye album yethu esithathu, khuluma nje once ngama-album since angafika 5. Former a group or a Black Messengers Afro Band. They were formed in 2014 in Vienna. Yes. So you and the at the moment. The trigger for my early project. So Namatesi, I 7 from 5 different countries. So like from South Africa, Zimbabwe, Congo, Burkina Faso, and Madagascar. So I'm going to say I'm going to Africa. I'm going to South Africa. Amasiko eKongo, amasiko eBurkina Faso, amasiko eMadagascar. So kunjalo nje abantu bawemukela kakhulu ukuba kuthanda kakhulu umculo lo. Ngoba into esiyenza thina into like esingathi ngesilungu original. Like ukuthi cha amasiko nje abukhora, amasiko nje amakhalabash aweBurkina Faso.
Salethulela ke ihlandla lesibili sengxoxo esiyenze lo mculi uBlessing Nqoko sasa. Singakuhlunga nokuthi sikhangele udaba kade lukhokhela. Abantu abehluleka ukubhadala amadola eMelika sebexotshwa ezindlini eVictoria Falls. UZulu ukhuthazwa ukuthi alondoloze amaxhaphozi kwele Zimbabwe. Siligqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje, olivalelisayo nguGibbs Dube.